de pele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-10 kwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Hayi, asinyeke sibathembe babukanti. Asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona.
Kodwa abamabandla aphikisayo bathi bazoyicela isivuthiwe ngoba bengathembi ibandla leZANU-PF.
Sithi wonke lokho abakwenzayo kunqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulensi lezimota zikahulumende, angithi abantu bakuvunyelwe ukuthi bazi.
Ibandla lesisi selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi kakhulu eyamanzi ezingawatholiyo ngoba ehlala evaliwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Abraham Kabasa owake waba ngusibalukhulu wesigaba seManicaland obekwe ngomvulo emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Ngesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Comrades and friends, the 2023 Harmonized General Elections are around the corner. As patriotic Zimbabweans, we must go out. We must go out in our numbers to vote in defense of the independence brought about by cadres such as Comrade Kabasa. As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no, no to violence. We want peace before, during, and after the election period.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngicabanga ukuthi kuwona wonke ama-elections adlulileyo, lokhu akukhulumayo asiqala ukuzo. Yinkulumo avele bejayele ukuyikhuluma beza, kodwa ukwenza kwehluke beze ngezinye indlela. Yebo kambe singakhohlwa ukuthi la magama owakhuluma nje ekade elaphayana kwelaseNgilandi, lapha kade beyogcoba khona inkosi yamaNgisi. Siyazi ukuthi emcimbini emkhulu efana nalena kuba khona iy'nkulumo eziba khona ezangasese, ezinye ezingasoze sizizwe bezikhuluma bezindaba, kodwa esikwaziyo ukuthi bamdonse ngendlela wona amangisi lawo ukuthi phela naye akayanga laphana nje elanda ukuya bukela akade kwenzi, kodwa naye uye laphana ngenhloso zokuthi ayodinga ukwakha ubudlelwano obukade bonakala phakathi kwalamazwe amabili nezekazi nje lonke lase-Europe. Bengabe bemdonse ngisho ngendlela ukuthi uma ufuna lokhu ukuthi kwenzeke, uma ufuna ubudlelwano kwethu bubuyele kokujwayelekileyo, kufanele ukhetho lube ngolukhululekileyo, kungabi nezihibi. Lokho siyakwazi ukuthi kwenzakele, siyakwazi ukuthi bakukhulumile kuye, engabe lamagama ewakhipha ngalezo kuluma babenazo ezama ukuqinisekisa. Kodwa ke njengabantu beZimbabwe siyakwazi ukuthi izano akulona iqembu ongalethemba ezikhathini ezifana nalezi, kakhulukazi nxa bebona ukuthi nanku umbuso uyabaphunyuka. Ayisilo qembu ongalethemba, sibonile eminyakeni eminingi edlulileyo kuyibo akade bebethekisa udlame ebantwini, besebenzisa amasosha, besebenzisa amaphoyisa, besebenzisa zonke izintambo ze security yelizwe. So ke hayi, asingeke sibathembe babukandi, asitheni sibe ngoThomas sizakholwa ngokubona.
Kodwa wena ngokubona kwakho ngalokho sokwenzakele phambilini kokhetho, ubona ngani ukhetho lolu luzaba luthule na, kungaba lodlakela olwedlula olweminye iminyaka?
Ngokwami ukubona babukandi, ukhetho lolu luzafana nolunye osolwedlulile. Ukuthula asingeke sithi lukuzoba khona. Uma ubuka nje lokhu okunye okwenzakeleyo nakumnyaka nje yena le edlulileyo kwandulela lona lolukhetho, indlela esibone kusetshenziswa ngayo ulaka, esibone kubotshwa ngayo ama-politician, ngingasebenzisa lapha uJob Skhala njengesibonelo, akusithembisi ukuthi lolukhetho luzahluka. Njalo akusiphi sizathu sokuthi kungani sizothi thina luzohluka kwamanye ama-elections akwenzeka ngaphambili. Futhi ke uma sibona indlela engathi iqembu leli likhulu eliphikisayo liza ngalo, ngibona ngathi akubanikeza ubuthongo abantu bezano PF. Iqembu engikhuluma ngalo yileli liholwa nguMongameli Thamisi, i-CCC. Indlela ongathi lifuna ukuza ngalo akubanikeza uphumula. Siyakwazike ukuthi ikhambi labo ke lokuthi banqobe ukhetho ukuthi bathele ukwesaba okukhulu ebantwini.
Hello ke ngumnomzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC selisole kakhulu iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo, ezivimba ukwethulwa kwembiko eveza ukuthi uhulumende usebenzise njani imali ephathelane lenhlelo zokuthenga imithi yezibhedlela, ezokwakha kanye lokuthengwa kwezimota ezithwala izigulane ama-ambulance. Ibandla leli lithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kaZulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engaba isenziwa nguhulumende efana laleyo eyaxotshisa owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo umsebenzi. Umoyo waxotshwa nguMnangagwa esetheswa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwezinto zokusebenzisa ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19. Untungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into yokuqala ikuthi i-statutory instrument kayitshintshi umthetho ofakwe i-constitution or i-constitutional provision. Njalo ufanele ukuthi uvumelane le-constitution, uhluzwe i-parliamentary legal committee ukuthi umthetho lo awuqamuli yini amanye ama-provisions e-constitution. Konke lokho kwenziwa nguhulumende kutshengisa ukuthi abasafuni ukuthi abantu bazi silo mthetho eZimbabwe opha abantu ukuthi bavunyelwe u-accessa ukucubungula imithetho yonke lama-policies avela akhandwa nguhulumende.
Njengoba lilamalunga ephalamenti baba Mafa, kukhona yini eliza kwenza ngalolu daba?
Iphalamenti umsebenzi wayo oyisiqokoqela yikukhangela lokucubungula ukuthi i-executive ibamba njani, isebenzisa njani izimali zikahulumende. Yikho ke iparlamenti eqinileyo ilamandla ukunqabela izinto ezinjengalezi. Ngokusweleka kwenhlanhla, ibandla le-CCC okwamanje lilamamembers angu-17 singathi lithonsi elwandle, a drop in an ocean. Ngaze bakhulume njani? Kufanana le nje ekhonkotha indlovu, indlovu yabe kuyizihambela. Enye inji izakhonkotha inyanga, inyanga yabe kuyizihambela. Siyazama kodwa khathesi asilamandla okuthi singayenzani ephalamenti. Singakhuluma kungabi le tshubuntshu, njalo sibona ngani kungabe iphalamenti le iyaphangisa ukudissolva, kube lama-election lapho i-CCC ezaba le-super majority ezakwenza ukuthi izinto ziguquke. Sithi konke lokho abakwenzayo kwinqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani, imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulensi lezimota zikahulumende, angithi abantu bavunyele ukuthi bazi. Uma besakha izibhedlela, basakha ama-bridge, sebefuna ukuhuquluza ngoba sebesazi ukuthi isikhathi lapho ebesembusweni vele uzaphela. Libhiza eliqhatshayo eselikhaba lingayekeli ukunanzelela, lifa labantu abaningi. Hhayi, sithi thina lokhu akukho ku-constitution, is unconstitutional. I-statutory instrument or any notice efakwa nguhulumende is not binding. Ayifanelanga ukuthi iguqule i-constitution. I-constitution ilo mthetho oguqula, le act ayiguqulwa yi-statutory instrument. Mbona ngani laba bantu sebeswele ukuthi bengenzani. Sithi mayuyu, asihambeni siyekwenza ama-election free and fair. I-CCC abantu sibazayifaka ngoba yiyo engenza ukuthi into zonke zibe sobala, zibe transparent, kube le-accountability.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Isikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Jaramba ubengabambeki ecingweni. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokuhlawuliswa imali eningi eyamanzi ezingawatholiyo ngemfanelo ngoba ehlala evaliwe. Sixoxe lesiphathamandla sezakhamizi umnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yes, sithola imbiko evela kwezinye izakhamizi kumawadi atshiyeneyo. Abantu belokukhonona ukuthi bakhanya bathola ama-bills la evela kuBulawayo City Council abeqansile kakhulu kulalokho abakukhangeleleyo. Abantu bese bezibuza umbuzo ukuthi siyananzela lokuthi vele izikhathi eziningi kulezi nsuku amanzi ayavalwa lokuthi ayi-water shedding okwesikhathi esithile ngomawo ensuku ezithile ezimbili ezintathu. Abanye kwedlula khonapho kodwa bathi bona bakuzuza kanti kungani ama-bills leqansi. Njoba nje vele siyasitsho ukuthi izakhamizi lokukhona onti i-billing system eBulawayo City Council kathesi. Ukhona okwenzakala ngayo kuloba lesingathina ngama-mistakes ayenzakalayo esingathi ubana bangelwa kuyini. Amahlandla athile i-council siyitshengisa lokho. Lamanye ama-bills siwaveza silegcekeni siwathwala siwahambisa. And siyananzela ukuthi siyavuma ukuthi i-billing system wabona yiyo lohlupho ngoba amanye ama-bills ahambisa khona ngale bafike bayakhangele babona i-mistake bayi-correct. So ke sokusiba le ngozi ukuthi Paul othethwele ibhili yakhe njalo phongo uyabhadala engazange adingisise kucouncil kule ngozi yokuthi abantu bangabe sebebhadala phose ezinye imali ongafakani ngabazibhadala. Esilethemba lokuthi icouncil ufanele kulungiselwe ngoba sesizabatshela ngakho. Kodwa ukuthi amabhili anjalo abuye ebantwini liqiniswa sibili ukuthi i-billing system ufanele ucouncil ayinanzelele aqondise khona okonakala kiyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha? Ikwehluleka umsebenzi kukamunicipal na?
Well, kulezigaba ezimbili eqinisweni bakhona abanye abantu abasebenzisa amanzi begcine begabhele ngale kodwa kuyabukele izizathu yathola labantu abaningi bahlala endlini bebaningi kodwa sibili siyakutsho ukuthi uhluphe sibalale ukuthi nga abantu besebenzisa amanzi bebaningi kube leqiniso ukuthi asebenzile kudingakale kubala amamitha abenjalo abantu kufanele babhadale kodwa okukhathazayo lama bills asukaqanze abandla nxa sebesiya kukhansile bathola lama bills aqanze kakhulu and bese kunanzele ukuthi kule mistake yenzakale yiko okuhlupha khonoko sokusenza abantu kungabanjalo kwesikhathi bangasabi leqiniso lebilling system yekhansile abantu bese behlale sebekhonona bengelaqiniso ukuthi ama bills abatholayo kambe ngama bills aqondileyo yini so yiluhluphe esilalo kodwa ikhansile isikhathi esiningi sesizaxoxisana layo njengekhanso yezakhamizi ebhupra ukukhona ukuba unanzele bakulungisa and amapilisi wathale bahambe bewalungisa so esikujoye ukuthi ibilling system yekhansile isafuna sibulukunanzelelwa iqondiswe iqalisa ngalemuva okanye amahayisi bamaningi lanxa ngathi nje ngathi ayehla kodwa aloke sibakhona so esikhansile ayiwabambe lapha size sithi ukuthi engxenye amapilisi angakaye ebantwini ikhansile ngayiyawakhangela amabhili wonke ukuthi le yabikhanye le mali ephezulu engathi aqwe bayawasola bahle babambe bangathumele ebantwini bathume beyaze beqinisa ukuthi sebawakhorekthile kumbe sebeqinisa ukuthi lokho kusebhilini yikho so ikokuqade kulokuthi ama-mistakes angabe bonakale sefike ebantwini kokukhathazayo khonokho so ke kusukhuma isithi khansi ukuthi ayiki amabhizi lawana nxa engaphuma bona baye bayakhangele njengeizisebenzi khansi zikwakhangele zihambe through zibonti le ingabi le nsolo bakudingisise ukuthi ilohlupho bani bayiqondise beyangahambisa amabhizi ebantwini
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omama abadabuka eZimbabwe bayalelwa ukuthi bahlolwe ezibhedlela abazithweleyo kwele South Africa lanxa umthetho usithi wonke umama okusimo lesi kumele ahlolwe ngabodokotela kungelani lokuthi uvela ngapi njalo ulamaphepha okuhlala lokusebenza okule okusemthethweni kumbe hatshi iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomfelokazi kamuyi umnumzana Alfred Nikita Mangena owayengumholi wevuyo leZipra owabhubha kwele Zambia ngomnyaka ka-1978. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi kothandekayo, sanibonani ngokuhlukahlukana kwenu nonke otongamile osithandekile ogila sayidi udube nababani abanye engingabazi ngiyanibingelela ngomusa nangothandelo kankulunkulu ngiyabonga mani ukuthi izwile sekunomzamo obakhona la e-South Africa bekhulumela isizwe sakamthakazi bekhulumela isizwe sasemandebeleni bekhulumela isizwe sikamzilikazi futhi siyahlupheka nje eZimbabwe siphinde nangapha futhi emzansi nakho kasiphatheki kahle siyahlukunyezwa futhi kodwa-ke uma sekuney'nkulumo ezinjengalezo zokuthi babacabangele bababheke lebe kuyinto enhle kakhulu ngiyabonga basakazi ngiyabonga ubabumoyo ngokuthi bakucabange leyo nto leyo babe nengikhulumiswano ezinjalo ngibesengincusa futhi ukuthi asibambaneni ema-tripleveni ezewolo asibambaneni senzele into eyi-one ngiyabona uma singabambana senze into eyi-one mhlawumbe namavoti ethu angenza ukuthi iqembu leli elibusayo liphume linyathele insipho lishelele okhulumayo ngikholeni isizulu ngisakamazwe intakadube sejula ngikhuluma ngayo eMpumalanga ngiyasesouth Africa ngiyabonga
sanibonani ku-Studio 7 siyabonga kakhulu sibonga izinhlelo lisipha zona mina lami igama ngu-Adolf Shaba kuseZimbabwe kuphela ozobona umuntu ofaneleke yi-presidential candidate okungumonzora esiyamelwa ngumadupu omunye ongu-presidential candidate wenye iparty ecourt laba ngabantu nje abazehlulekele ukumobilize abantu yebo kambe i-delimitation report ayikhohle kodwa bona into yokuthi i-election postpone ikhona bafuna izani ihlale embusweni kuze kube nini umunzoro yakubona ukuthi sokuphelile ngayo ngoba uhlulekile uhlulekile ukumobilize abantu ngitho namacandidates wehluleka just ukufilter amacandidates singasabali la mazero zohamba ewathole
Studio 7 njani kodwa wasakaza abahle hayi ngiyabona abanye bayakhuphukela zinhliziyo uma kuthiwa i-MRP ikhuluma ngokuthi amashona nambona nje bayazenzisa abafowethu uma bephonga ukhuphukela inhliziyo ngenxa yokuthi kuthiwa amashona uma sithi amashona siyawazi ayisiwo wonke amashona alengqondo embi i-system yezimbabwe isapota amashona kuyafana lakhona laphana kuqala izanu p f ilweli uzibuse sasithi silwisana lamakhiwa ayengasamakhiwa wonke sasilwisana lawo amanye amakhiwa wasincedisa siye sithole i-independence yethu kodwa amakhiwa kwakungawakwatisi uma sisithi silwisana lamakhiwa babesincedisa kunjalo ngoba i-system yakhona yayisekhenda amakhiwa layo ekwazi engumkhiwa ukuthi i-system le isekhenda thina kodwa kwakungamgwadisi waye amashona uma sebeyenza i-system yabe sekhenda bona uma sesithi amashona yiwa rongo kube sokuthiwa silobandlululo yikuzenzisa lokho yikuzenzisa bakhona abakuncengayo kumbe kuzanu p f abatsho njalo siyazi mhlopho ukuthi asibo bonke amashona abanjalo but i-system yiyesekhenda amashona siyazi silobuhlobo lamashona lami ngikhuluma nginje umna wami uthethwe lishona kodwa lokhu akuniki manhlono ukuthi ngithi bafowethu alisiphathi kahle laba abakukwateli lokhu kodwa amandebele la akwata sisithi siyenzisa i-tribalism bayazenzisa
molweni esitudo vo ndebele molweni esitudo muhle umsebenzini wenzayo ukusiphathela indaba zasezimu sinimamele silapha e-South Africa ke thina sisilaphe Eastern Cape sinimamele siyamba nani ayiwishi izimu ingakhululeka kube kuhle siyanibulela ngomsebenzeni wenzayo ngu-MG Mgadeni inkosekhaya e-Eastern Cape ndingumxhosa ndithetha isixhosa kodwa ndihamba nani
eli njani basakazi labalaleli lonke uyazi ukuthi kwesi sikhathi senziwa abantu abaningi laba ku-Studio 7 bathi yeyi i-tribalist kayifuneki uyazi ukuthi asikhuluma abantu abadeke e-South Africa asikhuluma abantu abasemazweni opho ukukhuluma nje kuphi into ongayiboniyo thina sifuna abantu abakhuluma into abayibona abasezimbabwe lapha abasemathebuleni labasemashonaleni yazi ma umuntu osemathebuleleni uhlala phansi ukhangele isimo esilaphana ezimbabwe ukuthi uhamba kanjani mina ngiyala ukuthi iparty eya ekhokhelwa ngumuntu wasemathebuleni ingakhankasa iHarare ngiyala lokumtshabe ngamtshaya lowo muntu ngiyala so umuntu wethebhalisi kunabombane ngoba ayeHarare wonke avunyele ukuthi ezokhampeni emathebuleni uchamisa siyamvumela umnankakho uyavunyelwa omuzwe labonkebavule kahambe umqondisi kwaphana ethi yakhampeni emashonaleni libona ukuthi zabo bebenzeni kumbe any party esibhangelize bona bengayi khona kati emashonaleni bethi bama-national party kodwa akulanto abazayithula khona emashonaleni ha madoda i-tribalist akula tribalist emathebuleni i-tribalist khonani emashonaleni ngapha kithi akula tribalist
Studio 7 ndivuka njani sihlobo ndivuka njani bangane ngezindawo hayi ngiyalibingelela mina ngegama lenkosi amen bantu bakithi bathakwaza bahle bathwakaza bahle kulabanye bakithi abalokhe bengazi ukuthi umthwakazi kuyini kulo jaha lapha ke ngilaleli i-audio yakhe othi abantu bakamthwakazi bake bame kancane awu bakithi jayeli banzi hayi usesebunyameni jayeli banzi akuzame ukuthi ujoyine imthwakazi phose ungalungelwa ende bengilalele lamazwi akho ukuthi hayi ulinguni sibili kodwa liyawukazi lutho joyina umthwakazi kusesemasinyane jayeli banzi ye hayi ngiyabonga vuka mthwakazi vuka abantu ngobani abantu yithi abantu qobo phambili nge-MRP ngiyabonga nguzikode khonale kwelasebotswana amen
kumhlelele Hayi asihlaziyeni madoda asihlaziyeni abantu basithatha phi sibinde singaka sokuthatha ilizwe befaka esikhwameni belenze labo bebodwa now into nje ngizama ukuthi sikhulume lapha madoda abantu bakithi labo mama nabantwana konke ye mina into engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento eyi-1 kanti vele ilizwe leliyana ngeliyabo bani kanti amashona lamandebele babe bangani ngamagugurawundi babe bangani it's not true in brief izanu yayifuna ukwenza one party state isazi ukuthi kule zaphu izaphu 90% kwakungamashona kulo Joshua Nkomo so akula Joshua Nkomo athengisayo uJoshua Nkomo was a national leader now into engizama ukuthi ngichazele abantu ukuthi wena ma wawungekho phakathi kwakho mina ngangiphakathi kwakho nyakwazi njalo ungangibuza ukuthi why ngisegoli ngabalekela izana 1986 befuna ukungibulala because mina ngini ngiyizaphu I'm opposing izana so impi ekwakuliwa laphana ngegugurawundi kwaba igorele masimba ebanu that was 1980 ngekwawuya ke kwaba igorele legugurawundi ngo 1982 babe dinga amagama amalokuze nakhona so ke igugurawundi kwakuthiwa izogugura bani izaphu ngoba izaphu injani izaphu ivele beyibona ukuthi le popularity eningi okwedlula izana so into engiyitshoyo ukuthi please we mustn't fight the tribal asilweni lento ukuthi who is the bad person emhlabeni eZimbabwe izanu PF not yonke lento esikhuluma ngayo lokuthi amandebela amashona this is the unfound impeza liwa ingawinwa ngaphandle kokuthi wena mawusela indaba kamzilikazi ukuthi umzilikazi ukuthi wayathatha inkomo zamashona mina ngangekho anzanga kubona lokho so we mustn't fight tribal let's fight the real thing ukuthi ngamavoti asikhipheni izanu kuphela lokho okuningi mina angibona is an unfounded story akuyindawo thank you very much bye bye Chico anibusisa siyabonga
Studio 7, Studio 7. Ngithona njani Studio 7? Hayi, thina siyathola Studio 7. Kanti
ngizele ngihlale phezu kodaba Studio 7. Kanti laba abantu bona laba abatshontshe imali bona uhulumeni omnankakho lapho babangelwa yini? Baboshwa ngobani bona? Baboshwa ngobani? Umthetho nawo kumele uphela ungakhethi. Ma umuntu ehona uvele umshaye kanjalo. Kusebenza imvalo yomthetho. Hayi ukuthi kuthiwa bona selokhu bebopha abanye bona beshiya ngaphandle. Nawo banecala bayatshontsha igoli.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika idale lejuri lesigaba se-New York lithole umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli welemelika elecala lokuhlukuluza ngezamacansi unkosikazi E-Jean Carroll ngalokho wahlawuliswa imali eyizigidi ezinhlanu $5 million. Okuningi ngodaba lolu asiluzweni kungxoxo esenze lo mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe.
Ngoba isikhathi sakhona sikhanya sibe sisiside sibili ngoba sokungaphiko sekuthathe iminyaka engu-30 ukuthi khona kwenzakele lokhu. Yikho lapha ama-lawyers ka-Trump abefisa ukuthi ahlale khonapho. Kodwa ke ngokuphendula kwakhe imibuzo yakhe lowana umama ephendula ama-lawyers lana bembuza lokho okungathi bafuna ukumehlisa isithunzi. Bekukhanya ukuthi hhayi into yangikhona idonsela ekutheni kungaba liqiniso kungaba ngamanga kodwa ke kukhanya ukuma kwakhe ugogo umamalwane wema sibili kwabonakala ukuthi umi yikho ngaleyo ndlela kangimangali ukuthi ngizwe laba abejuri besejonjana kakhulu ukuthi ngikubona lapha uTrump esengathi uyehluleka ukuthi abone ukuthi umamalwane nguye owayelaye empikijeni laphana so ngase ngibona ngathi ya lapha kuzaba lokunye lapha okungasoze kulunge yikho ke akangimangali nxa ngisizokuthosa kumele ukuthi ambhadale lwana umama
manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi engatholi amathuba ukuthi ancindise kukhetho oluzayo
lapha kukhangela nxa sikhangela abasekeli bakhe ukuthi kumbe yena akasoze anelise ukuncindisa hayi ngibona ngathi le ingaba indaba abangayikhangela njengokuthi uqanjelwa manga njalo uyajeziswa lapha uTrump ukuthi ahlawuliswe le imali. Kangiboni kungatshintsha kakhulu ukuthi ancintise kumbe abalandeli bakhe bangaze bamsekela. Bazamsekela ngoba yena kabayiboni into eyodwa embi ayenzayo uTrump. Angithi wake watsho wathi noba mina ngangena lapha ku-Main Street ngifike ndubula umuntu awele phansi afe. Ngiyabe lokhu engilabo futhi abantu bambona ba abasoze babona ukuthi ndubula umuntu lapha. Baloke benjalo laba abamlandelayo. Le ndaba mbona ngathi indaba encane kubo, babona ngathi uyajeziswa nje uTrump. Engibona ngathi kuzamhlupha nxa sokubuya lezi ndaba ezinjengabo January 6 kumbe le Georgia kumbe le yokuthi esesuka eWhite House asuke lamaphepha la angaqhakathekileyo isecret information leyana. Mbona ngathi lezo nxa engabanjwa icala kwenye yazone ezezintaka lapho mbona ngathi engxenye kungamkhathaza lokuthi ancindise ekhethweni.
Siyabonga mnumzana Mthombeni, igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.